Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla.
Ibizo lami nguSenator Lillian Chimbias. Ade ngikhona ku-opposition iku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi ngachiya. Ijoyini ZANU-PF sibili ngezizathu eziningi. UPresident ED Mnangagwa uthathe ilokhuza ipower and uthathe khathesi kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe. Ufuna ukulalela umuntu wonke, yikho waforma into ethiwa yipolar. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama business community, ukhuluma lama miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Bay Bridge yelichiyeyo 3-4 years ago sintshintshile sinhle kakhulu. So kule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bahlala be-debate. Angikhulumi, ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama-roads, ngikhuluma ama-buildings, ngikhuluma ama-clinics, ngikhuluma izikolo, konke lokho kuyenziwa yi-Second Republic, ekhokhelwa ngubaba wethu, uPresident ED Mnangagwa. Yelina, mina angithi kuthi izinto zonke hayi sezihamba, zonke ziright, kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la iAmerica ilama street kids, la iAmerica ilabo abantu abalendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ama bridges, kodwa sikhuluma nge-first world country. Lingakhangela i-UK layo, ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi, bayakhala ukuthi silendlala i-government ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi upresident wethu upresident ED Mnangagwa uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akula magetsi, izisebenzi zikahulumende azilaholwe lithe xaxa, abantu bayalamba, akula msebenzi.
Zana sisi wami, and ngicela nje uzizwisise nganti upresident wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lingitshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa. Le confusion ekhona, ngithi mina akula lizwe elingalama problems, elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa, bayakhala lawo, akula magezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezinye indawo. IZimbabwe ingcono, yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibehle, ukuthi kwakhona into le iphele eEurope, eAmerica. Nanti abantu abanengi basebenzisa igas, i-electricity, sipompa ukulayitha nje amaglobe, ama-lights, lanlan. Nanti umntanami omunye ose-UK ade ngitshela ukuthi because e-UK for example, to warm themselves they've got these heaters in their homes, they cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula nto esingayikhuluma ukuthi no, halapalu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we, if we keep on advocating for the sanctions? So, to me, I have no regrets. I joined ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyingxoxo lo Senator Lillian Chimbias, ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.